So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith oyebusa ilizwe lisathiwa iRhodesia.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sikaSmith sasingcono kumbe yena uSmith wayengcono ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba
uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadala abalimi yafika kumadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu $75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa.
Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusaleyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlanu wedada.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Njalo bathi kumele uhulumende aphange alungise umnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% yibo kuphela abathi ilizwe lihamba ngendlela enhle. I-Afro Barometer yethule impumela yaloluphenyo izolo. Ithi kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017, iningi lithi kaqhubi kuhle umsebenzi. Ngokufanayo, inani labathi ilizwe lisendleleni enhle lalo liqhubeka lisehla. Uphenyo lolu luthi ukubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi yikho okumqoka ukwedlula konke abantu abafuna kulungiswe ngokuphangisa. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo, umnumzana Swithan Chirodza, uthi uphenyo lolu luveza sobala ukwehluleka kombuso kamongameli Mnangagwa.
Hayi, impilo kayihambi ngendlela baqinisile labo abathi into sezingena egangeni. Ngoba ungakhangela isinkwa sasiyi-80 cents, isinkwa sasingaphansi kwedola. Kodwa kwamanje uzananze ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyi-$50, $25. Ama-tax asekhona, abantu bahlala bethathelwa izimali nguhulumende ongenze lutho ukuthi ancediswe uZulu. Phela lokhu kuthathwa ama-tax, abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi. Khaya umfo kamalunga ngale bamthathela umhlabathi, into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo. Umnotho wethu, thina ngokwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi. Labo bantu baqinisile, njalo singathi isibanga leso ku-research yona le, hayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezanu-PF Chirodza bathi ilizwe liphethwe kuhle, ikanti lo mphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke kwathu njalo uqhuba kuhle.
isinkwa okwakathesi sesidula sesiphezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa. So sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likamnankagwa eseli gadiwe le-reserve bank. Izimali ze-reserve bank zikhitshwa laphana e-reserve bank zihanjiswa kubosiphatheleni zidlaliswa ifeja-feja ngabosiphatheleni, kusenza ukuthi uZulu eswele imali elesisindo, imali engagcinakala emabhenki, senza ukuthi ama-pension abe khangelela ukuthi azagcina abantu, abe yinto nje engihlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama-pension bekhangela. So into esinanzelela yikuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe-afrobarometer umbuzo wabo lo mbona ngani uphendulwe kuhle ngabantu beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo. Siphinde njalo saxoxa lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uphenyo lolu luqoqwe ngabantu abavele bezonda uhulumende.
Ngithi lokho imisebenzi yezimba ngento siyakhwela zonke izinto zikhwezwa umumo wempi ephakathi kwe-Russia ne-Ukraine. Kungakusho ukuthi sivela ngaphi, sivela emumeni we-COVID, emumeni onzima akade ubhazalelise ama-economies omhlaba wonke uguqwe ngamadolo. Kathesi nxa kuyi-afrobarometer lokuukhuluma i-afrobarometer le ikhuluma zilezi zinto, bakhuluma imbono yababayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende. Yikho kuphela kukhona akula mbono wabantu i-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka. Ilizwe lisendleleni nkomo, kodwa selobunzima obubangelwa ugalelo lomhlaba wonke ukuthi izinto ziyindala emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba umangakuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi ze-Russia zikhweza amafutha, zakhweza yonke into. Yonke into kayimangakuhle phakathi komhlaba nothi eZimbabwe kuphela.
Kodwa uphenyo lolu baba Gawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lwe-Russia, bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021, kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi, akula lutho olulungayo.
Baba Nkomo, ngiyakuzwisisa khonoko, kodwa khangela phela lapho esivela khona. Ikakhulu ihulumende kamnankagwa ithe ithatha ilizwe libe livele emuva le kubeso izinto zize zizimbi babankomo. Siyakukhangela khona ukuthi singene phakathi kwama-barrier check, kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgaka. Kuthe umnankagwa laye thatha ethatha umnankagwa uthethe emumeni vele omubi, izinto zinikubi, kodwa umnyama obekhona yikuthi sangena phakathi kwe-COVID, sangena phakathi kathesi futhi siphuma ku-COVID. I-COVID yakhona ayikapheli, sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi ze-Russia oyiwo ophambanisa ama-economies. I-COVID iphambanisile ama-economies, umumo we-Russia losho uphambanisa ama-economies amazwe nokuthi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke jikelele. So yikho simele sikukhangele kuloko babampo.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith owayebusa ilizwe elisathiwa iRhodesia. Abatsho njalo bathi lanxa abantu babe bandlululwa okwakumele kwenziwe ikulungisisa imithetho yokuthi abantu bengaphathwa njengezigqili. Kodwa abanye bathi lanxa uZulu elamba kulezehlakalo zocuku lokunyamalaliswa kwabantu kungcono kulombuso wabahuquluzi benotho. Lingxoxompikiswano idla ubhedu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo le-Zebra umnumzana Max Mkandla othi kavumelane lalabo abathi umbuso kaSmith wawungcono.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sika Smith sasingcono kumbe yena Smith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale ku Smith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangazenge bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi sibisana lamabhunu ngoba nombuso ka Smith abazenge bewuboni. Bonke laba bazelwe kathesi lapha ngo 79, 78 umuntu ezalwa umbuso ka Smith uwazela ngapi. Njalo ulo ongabe lokho esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona hayi lo mbuso lo kawulunganga olungileyo ngamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini. Ungumuntu ongamelanga athiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba na ilizwe leli bazalibisela emuva. Thina abanye sikhuluma ngedemokhrasi yokuthi wonke umuntu kabe nelunga lakhe alithandayo eme kulo kodwa ngalokho osesikubona lokhu kuthi ngisokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala la makhiwa.
Kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo abantu kucatsha kwabantu lokunye okunjalo ucuku olwedlula olukhona kathesi. Uthini wena ngakho lo?
Akula qiniso lapho elikhulunywa lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatshe. Bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatshe. Yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa. Ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe. I-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina yise-ID, i-Criminal Investigation Department. Kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku. Kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist. Umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa vela. Izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini. Kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho. Lo okhuluma esitsho njalo ngumuntu lwana olelungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa. Kodwa ke wayengekho ngesikhathi senti ngobana kaze ngibone lutho lowo muntu lowo. Nxa umbuso wabansundu lowo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokhu hatshe ethathe umbuso wabaningi ethena okasmith wawungcono. Ngayehlala lo Smith yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bethatha abantu bebahlohlela nemlindini. Ngakho-ke lokhu hhayi thina asoze sikuvumele lokhu. Mina njengami mina uBenben kumbe uMax asoze ngivumele into enjengayona leyo.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadalwa abalimi yafika kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu 75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko enkundleni yalo yobulenjini yeTwitter izolo ntambama. Umphathintambo wezokulima umnumzana Ensias Masuka ubikwa etshele idale lekhabhinethi ukuthi abalimi abazaletha umumbu kuqala bazathola amadola ngamachumi ayisitshiyagalolunye i-US 90 dollars nge-metric ton eyodwa. Leli nyathelo lizathathwa njalo lakulabo abazaletha kuqala izilimo ze-sunflower le-soya beans. Uthinda soluzaphathwa njengesilimo esithunyelwa phandle kwelizwe i-export crop njengegwayi njalo intengo yalezi zilimo izafana laleyo eyakwamanye amazwe. Abanye abalimi babikwa besenqaba ukuthengisela iziphala zelizwe ze-Grain Marketing Board umumbu ngoba ibhadala imali ephansi njalo uhulumende ubesithi abakwenzayo akukho emthethweni. ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezokulima.
Lapha kuleli lizwe vele sekonakele ngoba intengo evele ibekwa ngebond kayindawo njengoba lisiwa usa kwamalanga. Leyo mali isisala nje izinombolo ezinkulu eziqatha kodwa eqinisweni uhlonzi lwemali yakhona kayisasebenzi. Ngakho uhulumende angaze afake imali enganani abeke inani elinganani akubasizi ngalutho abalimi ngobana nxa bona sebebuyela ukuthi bayilungisa amasimu abo izinto zonke abazifunayo imfuno zabo ekulimeni zifuna elo hlonzi njengedola lemelika kumbe iRand South Africa. Ngakho lokho intengo lezo kimi angiboni zithokozisa ngisho ngubani ngoba uyathenga ngaleyo mali uhulumende angaze athenge ithani ngaleyo mali ayiqambileyo iza kunceda ngani? Iyakwenza ubana umsebenzi womlimi ubuyele emuva. Singakhohlwa njalo ukuthi imvama uhulumende lo kumbe nxa ethe amabele kahanjiswe i-GMP uyaphuza bathi sebeyithola imali yabo ivele isizingugude isigugudwe yi-inflation. Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusaleyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlani wedada. Sizabona abalimi abaningi mhlawumbe sebeyekela ulimo wona umumbu lowo bezama ezinye indlela zokuziphilisa ngoba imali leyo ikhanya ingathi iningi nxa ukhangela inani layo kodwa eqinisweni imali ukulunga kwayo kusekuthengeni nxa imali ingathengi lutho ngayela msebenzi.
Simbonile umphathintambo wezokulima echasisela idale lekhabhinethi leli ukuthi intengo le iphezulu njalo ingafanana lakwezinye izigaba ze-Afrika.
Asoze ulinganise imali yeZimbabwe ngisho layiphi imali ekhona e-Afrika ngobana iningi lemali ye-Afrika isekelwa lidola lemelika emazweni amaningi. Ngakho-ke yona le i-75,000 namhla kusasa iyavuka iyimalini iyabe isingaphansi kwaleyo engabe kuthiwa yiyo ethengayo kuzwekazi le-Afrika. Hhayi umphathintambo lapha hhayi eqinisweni yikuhlonipha nje ukuthi uqamba amanga. Singathi thina umende eceleni kwesikhala senxa ithubhu lebhayisikili lihlatshiwe. Akulaqiniso la ngoba nokuyimali lobo weZimbabwe sikhuluma nje khathi sikhamba kuyawa abantu bayakwazi nxa ilingana lenye Afrika indaba engayifakanga mhlawumbe ngerandi wayifaka ngiyusa lelo lapho ekade izahlala khona ibe lohlonzi okwesikhathi eside ngoba lezo mali kaziwi ngesiqubu lesi sisibona ibhondi lisiwa ngalo kube thova isikhathi ekholisisa osowabo kuleyo khabhinethi ikhanya layo nje iyaphumputha iduza emnyameni kayikwazi ekwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibhanga leWorld Bank selethule uhlelo lokuphathisa abesifazane abazithweleyo ukuthi bathwalwe ngama-ambulance kungelambadalo kobulawayo kunye laseHarare. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi idolobho lakobulawayo yilo lodwa elibe lenani elikhwelileyo ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% labantu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 kuviki edluleyo. Okumanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibona abalaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 ngoFelix Qinisa lo okhulumayo. Khuluma ngesejwazibeka ekhaya kuselupane eqana ejabhiwa. Nesimanga saloyo ophethe ezemfundo lo thina kumele ukuthi isikole zimshayele ama 7000 ukuze eyenze idili lakhe. Kanti lelo dili ulikhethwe lo ukhethwe ubani? Ukhethwe izakhamizi zabantwana noma uba bazikhetheni bona lapho ephalamenti. Ma ngabe ukuthi yena ufuna leyo bali ukuthi izakhamizi zishaye, izakhamizi ziyalamba. Isakhamizi siyeke ukuyathenga ushukela ngendaba zokuthi yena ufuna ukuya kweza idili lakhe. Kanti leyo mali yakhe leyo ozoyihola ngoba ekhethwe uzoyiholela bani? Uzobe ziholela yena noma uzobe holela izakhamizi ngoba ekhethwe ukuthi abambe isikolo, abheke isikolo ukuthi isikolo sithuba kanjani. Phela lokho okwenzayo kungokwakhe lokho, akuthumani nezakhamizi ukuthi izakhamizi kumele ziyomhlawulela leyo mali ukuthi yena ayeze idili lakhe. Leyo mali kusho ukuthi ngoba izikolo zingaka baziyashaya i-7000 izikolo zingaka, uzothola malini yena? Leseleyo uzoyisapha. Kodwa abantwana manje abanamabhuku, umntana amenganabhuku ngihambe ngiyoshayise abantu izakhamizi zishaya imali engaka, umntwana enganabhuku ukuthi ayekwenza okwakhe okwakhe nje ewuye eyiwali. Izakhamizi zilambile, isikolo singanabhula, abanye abantwana abanamabhula abanamakhito ukuthi badlale ibhola esikolweni. Isikolo sishaye imali engaka ukuthina ahambe kuza idili lakhe lokuzijabulisa, thina ngapha sikuye ukuthi sikhala izinyembezi. Ifikabe kuya ngami izakhamizi ngabe nje isikole nje ngabe nje abo headmaster vele leyo mali abayishayi. Leyo mali okumele ukuthi uyishaye ihambe igcwalisele leyo mali iyethenga amabhuku esikolo, iyethenga ikithi yokuthi abantwana badlale, iyethenga ibhola yokuthi abantwana badlale. Hhayi, kuyanikeza umuntu ozozijabulisa ayiwani. Uzikhuma bemkhethile, laba bamkhethile abamshayela imali yena ngoba lokho kungokwakhe, lokho individual, engakuthathi iproblem yakhe ebese ifaka kwabanye abantu. Ngoba siyahlupheka manje eZimbabwe yizo lezi ndawo zokuthi shayani imali, sigijime shaya imali singazazi ukuthi imali zakhona ziyaphi. Lokho sinje sirotshwa manje mina inkunzi uthweke ngamaphoyisa abanjwa inkunzi, nabo labona labo omama loyo basibamba inkunzi straight 99 emini libaleleke bona. Ikupamba abantu inkunzi lokho. Abantu izakhamizi izikolo bezingayishayi le mali leyo, yena akazibenzelele ngoba lidili lakhe eliqondane naye lelo.
Salibonani bakithi bantu beZimbabwe, linjani zonke ezindaweni zonke labasemazweni. Lapha ngiyancenga kakhulu bantu beZimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kathi bavotela. Abantu bangavoteli ukuthi ngithanda uba, siyabavoteli ukuthi ubani uzakwenza. So lapha engikucela kakhulu yikuthi ilizwe lethu leZimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali, kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyajiya khona imali yelizwe. Nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engeke. Sisebenzela amanamba, siza kufathiya abantu bethu bengelalutho, kodwa sisebenza nzima. Kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besithiyela abantu bethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuvela kubafisa ukusebenzela abo abantwana. So ngitsho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele. Abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothatisi, kodwa abantu kabakwazi lapha bakho. I-40 years le ilizwe lingelamali asonto encane. Kanti la yakho Israel yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonapho. Kanti wayo lwethu sekungani lufuna ukuzilela phambili. UNkulunkulu wethu ungaphi? Thina singaphi? Sasikhulule kunzima, sasikhulule kuhluphekeni. Asiphathe ngesakho isandla. Obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela. Ukubusa abantu yikubahlonipha. Hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazenza intando yakho le kunzima, abantu bahambe ukuthi kabangene ngenkani. Ilizwe libuswa ngenkani, lizwe libuswa ngumthetho. Ngiyabonga.
Linjani ku-Studio 7 banjani abanye ukuphila? Hayi, thina siyaphila lapha eGoli la. Ngingathanda ukuphendula i-audio kababa lohlo khona umgabo wathesi ilizwe. Aye, ngiyavuma sibili umgabo wathi izilizwe kodwa futhi mina engumsolayo ngwakithiwa konkomo. Unkomo nguye owathengisa isizwe sakomthwakazi esahlanganisa labantu besishonele. Ukuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo. Kodwa futhi hayi unkomo yena ukusithengisa sibili owasithengisa sithi. Kwamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana ebona ukuyehlula wahle waba le bathebelelente. Wahle waba le bathebelelente wahle wabusa bathebelelente. Manje wayezitshetuza kusizibabho yonke ababalela abafana beshoneni babalela abafana beshoneni babuya babuzobulala amandebele futhi ka hayi unkomo ngiyowasithengisayo madoda Joshua Nkomo ngiyowasithengisayo athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa yabona umqondo wabuya lo mqondisi moyo hayi ngiyawuthanda ngiyabonga
Joseven salibonani linjani hayi siyaphila mangaphi enkayini mathe so-ke ngithi hhayi bakithi ake sizameni ukukhuluma kuhle singasajojozeli ku-impi ukulwa lokufihlana akusiyonto enhle kasikhangele enizwe lase-Ukraine ukuthi hleli njani selizintshaka ngenxa yempi impi yinto empi eZimbabwe besifisa ukuthi ngakayibi khona futhi sizehlulekele sihamba size siphila ukuhlupheka kube khona sikususe silwise isisombululo sokususa hayi khona ukutshotshozela impi impi kayikancedi siyabona isaji okuncinyane kuyatshotshozela impi kayakhi elayilethi kusofu ngaleli kwenjani akuncedisi yabonga
Studio 7 linjani njani hayi thina siphilile ngapha imathema wenkaya hayi ngiyabonga izindaba mbongela njalo leli lizwi elizwileyo elivela kupresident Mhlonitshwa uMnangagwa ukubana nxa eyangcotshwa ekhethweni uzatshiya isihlalo ngomusa sewusithi inkosi ngambusisa ngalokho ye nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye amapresident athi nxa enqotshiwe ekhethweni khole edaza inkane siyalo unkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyela eceleni ngokuthula unkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha kungabi njenge-America abaqalisa ukulwisana khathesi umbuso kaBiden ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa nguTrump yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyela ebuthuleni kungabusiseka kungabusiseka kodwa but laye longenayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovethi kulabalweli benkululeko lapho abasebenzayo abahloniphe namapension abo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengenile siyamelana nama-ovethi hhayi lokho ngiyanxusa uthando kalwandle ezimbabwe ukuze kube le ntutho kokube le lotho ngimathema wenkayi ngiyabona
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukubuyiselwa ngemuva okwenziwa amasosha akwele Russia ngawele Ukraine sokubangele ukuthi ezinye izakhamizi ze-Ukraine zibuyele emizini yazo esingamanxiwa ngenxa yokutshaywa ngamabhomba. Umongameli wele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ulethemba lokuthi amabutho akhe engathola izikhali ezihlasela zikhatshana ama nuclear weapons azanqoba amabutho akwele Russia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba bebesilazo lamhlanje. Abanye bathi bona umbuso kamnumzana Ian Smith owayebusa iRhodesia wawungcono kulo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama. Igama nguChris Gande.